izulu liqalise ukukhuna kathesi isikhathi sonke lesikhathi kungelazulu. So ngibona ngathi nxa besithi kule ndlovu ezele namba enjalo ezaphayo kutho ukuthi ziyabe zibulawa lokuswela amanzi lokuswela ukudla okufaneleyo. Hayi, indawo yethu is very dry, hayi wange. And udubo njengalolo vele olucommon kakhulu, and inyamazana ezinkulu ezinjengendlovu ziyafa nxa zingaswela into enjengamanzi kakhulu.
Kathesi njengoba izulu lisina kumbe selana, asekhona yini amanzi kanye lamadlelo?
Amanzi akhona wona lawa batholakala lokhuna kwezulu, but ayenelisi okuningi esikufunayo ukuthi lisize inyamazana ezinjengendlovu. Alikhani kakhulu izulu okuthi zithole amanzi ayenelisileyo indlovu, but okwakathesi izulu kade lisina. Ngabe ngananzelela even etareni one of the days zazizama ukunatha amanzi asetareni, kutho ukuthi lapho ezijare khona ukunatha lapho okumba khona amanzi kade lisesemalutshwani kule problemu yoludaka oluningi kakhulu. But amanzi kathesi izulu kathesi liyana kakhulu okokuthi sikhangelele ukuthi lingakontinua for a week or two liyenza. So kuyabe sokulamanzi ayeneliseyo ukuthi zingachova isikhathi esifitshane mfitshane zithola amanzi ayenelisileyo.
Akula ndlela yini udubo lolu olungalungisiswa ngayo, kumbe ukugebha izikotsho, kumbe lungalungisiswa njani kahle kahle?
Yiyo yodwa yona le indlela yezikotsho engilethemba yokuthi abezemvelo abe-National Park labo bayenelisile ukugebha ama-boreholes phakathi kweganga le-National Park. But i-problem yokuthi indawo ehambeka amanzi khatshana. So izikhathi ngase zifika ko-October, November amanzi akhona ayesekhatshana ukuthi izikhokhelezana ziyabe zingasaproduce amanzi ayenelisileyo ukuthi izindlovu zibe zikwanise ukwenza njani, zibe zikwanise ukuthi zithole ukuphila.